udaba lolu luyenza ukuthi imigogodla yethu njengabantwana baseZimbabwe ihlahlala. Siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ezibhedlela bayatshengisela okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane. Njalo ephalamende sasikanelisi ukuthi siyexoxa ngalolu daba ngoba lokhu esavalela ikhefu. Siyavula iphalamende kuyena liviki ezilayo, njalo ngilethemba ukuthi njengabameli bephalamende yindaba eyabe isegudwini.
Uhulumende uthi sokulezindlu zokugcinela labo abangaba bethe batholakala belalo leli gciwane. Awuboni kuphathisa lokho?
Bazakwanelisa ukwenza ama-isolation nama-quarantine facilities besehluleka ukwelapha umuntu ezibhedlela lezi esilazo. Okungabenza ukuthi babe nama-quarantine lawo, imali yakhona sebeyithethe ngaphi njengoba nabesebenza ukuthi bahuquluze. Njalo singakhangela Bhuti Ntunga, sake saba lomkhuhlane wekholera la ngaleyo mnyaka ngo-2008 kwakungazani ukungconywana ukubhedlela kwakusangenika. Kanti njengoba lapha vele kusekungaselalinto okuzasenza ukuthi sibathembe ukuthi baqinisile kwini. Lawa ngamagama akhulunywa nguhulumende waseZimbabwe ekhela abantu abangaphandle kwelizwe, ekamba amanga esenzela ukuthi ngaphandle kwelizwe licabanga ukuthi into zonke ziright. Noma belakho lokhu kuthiwa yikho ema-quarantine lawa, angifuni ukuwabona ngoba yini lokhu ngokuthi kokuthiwa ngamanga. Izaba i-quarantine lehle ipha ipanado le empilo.
Yiwaphi amanyathelo angakusuthisa ongathanda ukuwabona ethathwa nguhulumende?
Amanyathelo angangisuthisa ngekhomithi yenhlalakahle e-health ephalamenti. Nxa uhulumende eqinisile ukuthi ama-quarantine ama-isolation places la khona, kungangcono sizwe ngekhomithi le ihambe iyezibonela ngawabo amehlo ukuthi akhona lawo ma-facilities.